Washington DC ndini Danono Kawande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Danono Kawande. Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 6 Mfufu 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulokuxokozela kubandla lezaphu abanye abalandeli bebandla besithi umkhokheli wabo umnumzana Sibangelizwe Nkomo kumele axotshwe.
Into futhi esuke imangalise kwesibangelizwe seyi-opposition president wezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe nguprezident welizwe, wayengupresident welizwe nguyise.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South, abantwana besikolo beqaleka ngendlala.
Hayi, indlala emakhaya sikhulumi, sike saba namareport abantwana abahamba esikolo bengadlanga, abanye begcine befeyinta, abanye begcine bephiwa okunye okungamelanga bakudle. So hayi, isimo sibi sibili.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights kule viki iphathekile ngohlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezithiyeneyo.
Abaphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubhajethi yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulokuxokozela kubandla lezaphu abalandeli beleli bandla besithi umkhokheli wabo umnumzana Sibangelizwe Nkomo umtakamuyi uJoshua Mqhabuko Nkomo kasuke esihlalweni ngoba wangena esikhundleni Ngudlu njalo wasebenzisa igama likayise ukungena kuleso sikhundla. Ngempela sonto amalunga aleli bandla azama ukudiliza umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwa ehofisini yezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxazulula ukudlephana kwabo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo, kodwa wadlaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise umuyi Joshua Mqhabuko Nkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bhubesi, yena ekuzaphu National Executive Committee.
Into futhi esuke imangalise kwesibangelizwe seyi-opposition president wezaphu, kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapholisi endlini yakhe, yena phela kazange abe nguprezident welizwe, wayengupresident welizwe nguyise. So kade yena bamlindelene njini yakhe lindwa ngamapolice estate yena i-opposition okuthi i-oppose uhulumende. So mina ngale indlela kuyangidawudisa ukuthi usibalize kuthiwe opposition lead. Ngezinye indlela abantu kabavula amehlo babone bananzelela ukuthi lapha sidlalwa i-dog style esegcekeni.
Unkosikazi Rita Malanga inkokheli kwabesifazana bebandla lezaphu uthi ngeke ebekele izaphu isifa.
President kangiyifuni lo SC wakhe kabahambi ngoba abazanga kakhi but bazodiliza. Thina sithile ngomethi izaphu kwayiso zibulawe ngoba sikhona sikhona ukuthi ayiso zifika kuphume bona kunganana ufunza usibangelizwe into engekho. Usibangelizwe kazi lutho umntakamlimo kazi lutho wehluleka lokukhuluma ubona azamkhulumele ekufeni umbayi wefile athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukukhuluma uzalibingelele emangcwabeni asukuma khulume kodwa ukathi uvice president ekhona manje ukathi ngumsebenzi wakhe ngwani.
Omunye obebhikitsha ukuthi uNkomo akhitshwe ngunkosazana Gertrude Ncube odabuke esiqintini selupane.
Sathi sifike eKhethweni sathola ukuthi labantu ababebhasiwe ababebuyile. Ngabuza mina ukuthi kanti abantu laba bavela ngapi ngoba lupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isishona. Abantu abana bagcina sebedemand izinkwa ukuthi tawane njara tavira kare takagara panapa ilivela ngapi bathi tatorwa kublue lagoon. Thina vela simfuni, mina njengama ngifuna ukukhuluma amanga mina zapho irevive weyimi ibe ngingomunye wabantu abarevive zapho angimfuni.
Amalunga amaningi emandla lezaphu axotshwa amanye akhitshwa ezikundleni ngumongameli wezaphu omutsha okuyinto ekhathaza ezinye iy'nkokheli zaleli bandla. Unkosazana Live Nethuma inkokheli kuleli bandla ngobulawayo.
Phela ndaba Mpophoma district secretary, mina into enganayimphathi kakhulu kuzaphu okwakhathesi. Kudala kuzaphu ensukwini ezidluleyo izaphu kade imnandi sikholisa, kodwa kathesi kuzaphu akusela kuphumula ngoba sonke isikhathi siyabe sikhala ngabantu abaxotshiweyo. Cela kungabi lokuxotshana kuzaphu.
Esabeleni semathebeleni South bakhona laba bathi umongameli wezaphu abamfuni ngoba udabula izaphu phakathi. Unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu.
Vele ma sidivided sizasebenza njani? Ma vele singazange sabambana vele akula lapho esizaya khona. Waye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe. Inkokheli lakho ma esehluleka uyayekela, ma ukwehlula chiya. Ngoba ngathi thina izaphu yiphathe esiyithembileyo yebe siyifuna ukuthi sifele kiyo labantwana bethu sibachiye bekiyo. Kodwa manje ma isisenze nje so akukhanyi future yayo ukuthi yangaphi. So mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa. Ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona ukungcono ukuxotsha umuntu futhi vele kala plan.
Ngempela viki amalunga ebandla leli angena ngenkani emafisini ezaphu. Lesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni. Unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo waze wangenela amapholisa. Umongameli waleli bandla uMnumzana Sibongiso Nkomo uchaza ngodlame olwaba khona.
Impela viki leyo ephelileyo bese le mihlangano yalelelo ilokhuzeni ukuthi National Executive Council, the National People's Council zilandelana namalanga. Ngelanga lokuqala ke sabona kesekela abantu abazobhikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usecretary general lo president kumele baphume enhlanganisweni. Hayi kwabanike nomsindo kwamfana emahofisini ethu kwaze wabuya abomthetho. Izapho ayisoze imiswe ngomsindo womuntu oyedwa.
Unkomo uthi izinto zakhe ezidala udle phana kuleli bandla zisithi ngalasikhathi eside kuzaphu ngakho kamelanga aphathe.
Ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezaphu ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho bengihamba khona ezigabeni ukuthi izaphu ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngibisele ebantwini kubanikazi. Yikho libone mhla wekhongolo siyakhetha kubukhokheli bezaphu kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa iCongress. Izaphu yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezaphu.
Amanye amalunga alinhlanganiso aphanyeke udaba lolu emthethondaba ecela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezaphu. Udaba lwakhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo igavana mweza Jesus Banda.
Indlala isisidla ubhedu esigabeni seMathebeleland South abantwana besikolo beqaleka ngendlala. Lesi sigaba yiso esilendlala elizweni lonke jikelele ngoba sihlala sithola izulu elilutshwana kakhulu. Sixoxe lomela lesi sigaba idalele eParliamente uNkosazana Lindiwe Maphosa ukuze sizwe umumo walesi sigaba.
Umumo wemaphandleni welezansi leMandebele nawumanga kuhle sibili. Hayi indlala sezithathele emakhaya lapha even izifuyo hayi sokunzima sibili abalimi sebephila ngokufida izifuyo labayo lokuzama ukuthi khona bedule idinga ezinye indlela zokuthi izifuyo zabo zinatha amanzi ngoba hayi sokuchisa emadlelo sechile into ezinjengazo nezo. Hayi indlala emakhaya sikhulumi sike saba lama report abantwana abahamba esikolweni lo bengadlanga abanye begcine befe intaba abanye begcine bephiwa okunyongamelanga bakudle. So hayi isimo sibi sibili
manje njengoba izakhamizi zingatholanga ukudla okweneleyo ngenxa yezulu elingananga ziphila njani zona izakhamizi?
Ukuphila sibili ngesikhathi lesikunzima ukuthi ngikuchasise kahle kahle ukuthi abantu baphila njani angeke ngikhona ukulonda. Kodwa ke labo abalezihlobo ezisemadolobheni lalaba abalabantwana abanye abasebenze bakhipha abantwana ezikolo ngilemizi phose emthathu emine sejube kusiya kubonswazi ekulabantwana engibaziyo asebekhitshwe ezikolo sebehanjiswe egangeni ukuthi bayetshekitsha ngoba umumo wangikhaya uyabungasavumi. So hayi kulobunzima sibili even nomama bona ngokwabo sebehamba ukuthi khona bayekuta bayebezama ukuthi khona bephilise izimuli ukuthengisa la uyabona ukuthi umuntu wonke esethengisa abantu bengaze bezama ukuthi othini sithengise lathi sithi bayabona amabelo amakhabitshini into ababezithengisa so haya uma ngakuhle ngempela but esikwaziyo ukuthi kutshuthana ngebaphiliswa ngumlimo ngoba ukuthi baphila njani lami nginje ngidinga ngiswele
umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi inhlanyelo lemvundiso iyatholakala lula yini ezidolo njalo laleyi ephiwa abantu kungelambadalo iyatholakala na
okwathi esikhristi akula inhlanyelo esithe yaphiwa abantu abantu bahlala bekhala ukuthi inhlanyelo leyo unikwe kahulumende ivama ukubuya late kumbe ngathi isikhathi sokulima sona ngkwaso sesidlulile so isikhathi esiningi inhlanyelo leyo kayibancedi kangako abalimi especially labo ababevele bengelezindlela ezokuthi bethenge inhlanyelo ezitolo inhlanyelo ikhona but bese nitholile sibili izikhalazo eziningi ezikukhanyelane lentengo yenhlanyelo intengo yangikhona abaningi bathi bona kabayenelisi ngoba bengaze bezama even abalimi abakhulu ukuthi bethathe kuleyo imali abayithengisa ngomnyaka ophelileyo ayeneli ukuthi khona ithenge inhlanyelo ilime lapho indawo elingana lalapho abalimi ekhona even indawo ama-fertilizer asetshenziswa ngabalimi hayi atholakala edura ngendlela emangalisayo so abalimi abaningi bakhala ngentengo ukuthi bazayehlule ukulima ngenxa yentengo njalo leyi eyokuniwa bahlala bekhala ngokuphuza kwayo so ukukhanya kuzaba nzima sibile ebantwini abaningi lakubalimi abakhulu ukuthi balime bathole bebe lokuthola okukhulu njengalokho abanye abajayele ukukwenza nyabo
hayi lathi siyabonga lo-ke ngunkosazana Lindiwe Maphosa umela isigaba seMatabeleland South edale lephalamende Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights kuliviki iphatheke kuhlelo lokubeka izicelo zenhlanganiso ezijiyeneyo abazimelayo ezigoqela izakhamizi zemangweni welubimbi esiqintini seBhinga ezadudulwayo ngesikhathi kusakhiwa idamu leGwayishangani ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ukulondolozwa komkhathi abaqoqi bemfucuza iwest collection ngesilungu ilungelo loluntu kanye lendawo zemidlalo yabatsha emaphandleni eziqintini ezivakatshelwayo zigoqela inkayi maphisa bulawayo filabusi becina ngegwanda ngolwesihlanu ugeina kumede westudio 7 uxoxe lomkhokheli walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa
Abaphakathi kohlelo lapha ababhoda khona ezabelweni bebuza abantu ukuthi kuyini abafuna ukubona kusiba khona kubhajethi yelizwe leZimbabwe eyomnyaka ka-2023.
Ungasikhumbuza njalo Maphosa ukuthi inhlanganiso yenu isebenza msebenzi bani njalo lokuthi belihamba emhlanganweni lo lihloseni.
Njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, inhlanganiso emela njalo futhi ikhulumela amalungelo kaZulu sihambile ke kuleyo mhlangano ebikhona kobulawayo lapho lathe sifike saphosa elethu ilizwi safaka isubmission paper ngezinto esibona ingane zimqoka okumele zibe khona kubhajethi ka-2023 eyelizwe lonke siphinde njalo sayenelisa ukuncedisa ama-waste pickers akobulawayo ukuthi lawa hambe njalo ayefaka labelali iphepha elikhankasela ukuthi ama-waste speakers lawo kawananzelelwe njalo futhi kuliwe nenhlelo ezibathuthukisayo njengabantu sincedise njalo labantu abatsha ukuthi kabahambe nabo beyikhuluma bekhulumela izimfuno zabantu abantu
ungasitshela ngezicelo zenu elizibhalileyo ephepheni lenu njengenhlanganiso
thina-ke njengenhlanganiso elethu iphepha libeke izinto eziyisikhombisa esizibona ingane zimqoka ekuthini zikhangelwe ibhajethi yomnyaka phezu kwakho konke lokho kumqoka sithe thina kakube khona imali ezabekwa ifakelwe
lo-ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo MC Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga ebandla lakhe ukuthi angasebenzisi udlakela, ukuthukana lokungalandeli imithetho yebandla ngempelasonto lapho okuza kuba kukhethwa amalunga edale leCentral Committee. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inyamazana zendle ezibalisa indlovu lenyathi sezigcwele edolobheni leVictoria Falls zifaka impilo yezakhamizi lezethekeleli engozini. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli bestudio 7 okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo nilapha egoli bakwethu. Engakho ke lapha kubulodaba oluzwakeleyo olokuthi ama special permit la akade kuthiwa azophela ngoDisemba asengezelelwe ngezinyanga ezingusikisi. Hayi ke siyesukuzwile sonke, kodwa inkinga ekhona ngiyokuthi abantu abasimele abathi basimele kudiaspora ngabantu bakithi yibo abanamandla ekukhulumisaneni into zamapermit, yibo abaphethe yonke le into yamapermit. Kodwa abantu bemathebhelele kuyona lawo into yama-permit leyo ba less than 10%, kodwa abantu abaphethe wonke lowo msebenzi ngabantu bakithi. Kanti kungenani ukuthi bahle bethi bona bamele amashona, ngoba abantu esiNdebeleni abemathebhelendi bancane kakhulu inamba yabo elama-permit lawo, bancane kakhulu, less than 10%. Ina kungabalwa ngoba abantu bakhona kungabalwa kubone iqiniso ukuthi liqiniso yini. Abantu bangapha emhlubuleni umathebhelele baziphilela nje ngonkulunkulu la eSouth Africa. Abanye sebezi bazama lokuthatha ama-idea la eSouth Africa, baphila ngokuhamba becatsha. Kodwa lawa abantu okumele ukuthi ngabe bayabamela, bona bamela amashona. Angazi ukuthi basakazi bethu lapho lingasiza kanjani ukuthi indaba le ibhekwe kahle, ngoba abantu bemathebhelendi lokho ekwaqalayo kakula muntu obamelayo kule ndawo le, akula muntu obamelayo. La ngesikhathi kuthatha ama-permit lawo, izithupha abantu bangapha emathebhelendi babengalazithupha ama birth certificate, amashona yayela konke, ama passport yonke into benakho. So kungathiwa basimela, abathi bamela amashona. Ngiyabonga.
Kanjani livuka njani ku studio 7 okhulumisayo uMoses Mdimba lapha. Izano singaze sithini sithini bafowethu, singathi asambe siye vota, singaya vota mphele, singaya khona ukuya vota, kodwa izano angeke yaphuma lapha. Ngoba izano khangela nini ukuthi katheso kwamanje izano yiyesiphetheyo kuzek izek eZimbabwe iyo problem izek uchigumba lwana ukuthiwa nguchigumba uchairman wezek lwana ngowezano. So ngaze siye vota laphana, bonke abantu labana abafakiweyo izana, akula nto ezatshintsha laphana. Ngabe kuyakhulunyisanwa kube labanye abantu abazabuya eZimbabwe bezokhangela lokubala ama-election, babe yibo aba-announce ama-elections eZimbabwe. Sithwele nzima bafowethu, sithwele nzima, lingasibonisi nje, sithwele nzima kabi. Silokukala inyembezi ukuthi lizwe lakithi lilinje limatasatasa kanjani bafowethu. Sho singatheni kanti izana isithwale senzima kanje, ngubani ozosilamule engozini lesi esibhekane nayo? Kunzima bafowethu. Ngiyacela ibalwe ke la yami li audio bafowethu, ngiyakhulumisa njalo. Yes,
studio 7, studio 7, nginjani lonke siwuzama? Hayi siyaphila. Hayi mina ke nginduna amakhala, igama lami ngisejohana. Abanye bambiza bethi umunduli. So ngifuna ukuphendula lo muntu okhuluma manje ukuthi kona iStudio 7 ikhetha umhlangothi. Amuzwa ke ubaba ukuthi ukhuluma ukuthini kumbuzamani yena kuyiphi party enalotho njalo. ngoba la omunye lomunye ukhuluma into eyithandayo. So abezani uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabadinga abama RP elawo uma bafuna ukukhuluma iStudio 7 ihambe yabaqoqodela ezindlini zabo amuzwe ukuthi uzama ukuthinta bakadene kuyiphi party yena wakhe inkomfu kwakhe kuyiphi party ngoba amuzwe ukuthi uqondene kazwakali kahle kakhulumani umuntu omdala ukhulumani ukuthi awumntwana walangqondo ngoba kuzwakali lapho omunye lomunye ukhuluma kuStudio 7 support party yakhe abezandla uma bafuna ukuzisupport epha bayakhuluma uStudio baza bakhuluma uma bengakhulumi iStudio 7 yenzeni hamba ibadinga ezindlini yabona
linjani linjani emsakazweni kastudio 7 abasakazi bonke abacolekileyo kunye nabalaleli bankulumagumbani umanomhlaba okokuqala ngizothanda ukuthi ngiphawule ngezwe lezimbabwe lokhu ngoloba ngingasuke ohlangothini lezimbabwe ngalo ukuthi uyabona ezimbabwe mahlaba ezulu ngale vele kunzima ukuthi ilizwe lelana lilonge ilizwe lezimbabwe lelana ngoba abantu bangikhona abazimbabwe labana ii-politics zabo yizo eziligongoda kakhulu okwenza ngitho njalo ukuthi labana abantu ngabantu bamajoyi bonke umnankago lawechamisa ngabantu bamajoyi bonke labana sokuze kune 20 years bengabantu abalwisanayo imibono etshiyeneyo ngezombusazwe kodwa uzoficana ukuthi kakula ngisho nokoda abakuvumelanayo i-CC yakwasibuya lo mbono omuhle ephalamende lapha longayenza ukuthi lize livuke ilizwe lezimbabwe kodwa uzaficana ukuthi abezimbabwe imibono lena bayigcekela phansi abafuna ukuyamukela izame layo iyakwanisa ukubuya le mbono emihle ngathi ilizwe kodwa uzoficana ukuthi abantu be-CC bayigcekela phansi imibono lena kuzima ukuthi beyamukele uficane sebetshaya itoyi toyi bengaphandle kwelokhu zena kwephalamende kodwa ethi the end sofika ama-election sebekhala ngama-reforms kanti ilithuba lokuthi loyalelana belungisa iindaba zama-reforms abo kwenzela ukuthi kungabi khona ukuphikisana endabeni zokhetho kanti bona bengabantu banye bengamatshona ijuya abalifungayo ukwenza ukuthi bengafuni ukukhulumisana ukuhlala phansi ikuyini beze bendlula oswakirayo lo mgaba abathi bebona ilizwe lidubeka bakwanisa ukuthi behlale phansi abantu baphile impilo ebusisekileyo impilo enhle amatshona yazi ukuthi ngabanye abantu labana mina ngokamthwakazi thina singabakamthwakazi njalo laba abagxekela umthwakazi phansi umthwakazi uright ezikhangelela ukuthi ilizwe lakhe libuye into esiyikhangelelayo njalo lingakhangeleli ukuthi lithi kwakhona kupresidenti sivotele ubani umnankagwa kumbe sivotele utshamisa thina njengompresidenti asivotele umuntu sishiya kunjalo sonke abakamthwakazi ngoba upresidenti ngoba ezimbabwe thina abakamthwakazi sikhangelela ukuthi sithume umakhansili lama-MPs esizabavotela ukuthi betshela umhlaba ephalamende ezimbabwe ngalo ukuthi thina njengomthwakazi sifuna ilizwe le so-ke ngithi ngiphendule labo abantu abathi kwakhona umthwakazi kupresidenti uzavotela ubani sonke abantu bakamthwakazi akula muntu esingivotela kupresidenti upresidenti wethu ngumqondisi akangeni ukukhontesta ngale zimbabwe pho ngiyabonga okhuluma yimumbofu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiphinde njalo ngixolise balaleli ukuthi kwesinye isikhathi imilayezo iyaphindeka, ayisiko ukuthi siyaba sikwenza ngabomu, kuyaba kwenzeke ngemitshina nje ngoba nxa uyikhangele nje ama-audio esebuthelelwe ayahambelana ayafanana. Siyaxolisa kodwa sizazama ngawo wonke amandla ethu ukuthi siqhubeke-ke sidlala yonke imilayezo elisithumela yona lanxa iminingi kanganani. Sizazama ngamandla ethu, siyabonga, lingadinwa lakusasa. Kwezemelika, elemelika lithi kumele ele-North Korea litshengiselwe ukuthi lingaqhubeka livivinya izikhali zalo ze-nuclear lizajeziswa. Ilizwe leli ele-North Korea ngomvulo liqhuphule ibhomba lohlobo lwe-missile livivinya ukuthi lingahamba umango onganani. Lokhu kucunule iziphathamandla zemelika eziphange zabuthelela amabutho alo lele South Korea emngceleni walelo lizwe lele North Korea njengendlela yokutshengisela amandla amazwe omabili la. Kusenjalo ekuqhubekeni kwempi yakwele Ukraine, kubikwa amasocha akwele Russia esebuthana njalo phandle kwesigaba seDonbas lapho asuke ebaleka khona exotshaniswa ngamasocha akwele Ukraine. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amina ngokubona kwami mbona ngathi wethu se ngoba nxa kuyikuthi ikusebenzisa lezi zikhali ezinkulu ezempubhiso lezi i-nuclear akufanele ukuthi ame acabange ukuthi yena uzazivikela njani ngoba ayinthi angaqalisa yena kule kungaba khona ukuthi laba ke ama western countries abese sithi hayi khathesi usweqile umzila abese bephindisela ke labo khona ngale ngoba khathesi bayasekela iUkraine bayisekela beyibhebhisitha njengomntwana ukuthi hayi chaya mfana kodwa nxa ubhuti wakhona esechaya ngenduku hayi langapho bhuti sokumele ukuthi aphathe induku achaye futhi ngale. So ke ngibona ngathi okwakhathesi uyethusela. Uwethusela wakho nokunye kungathi kuyikho khonokhu ebenge ngakutsho ngaphambili ukuthi kukhanya ngathi amasosha akhe kasalwe. Ngoba nxa esilwa angeke ehlulwe ngamasosha e-Ukraine ukuthi kuze kuthiwe khona jikijela isikhali esikhulu esenuclear. So nxa esejikijela isikhali esikhulu senuclear kwabe kutshengisa ukuthi usehlulekile ukuthi enze lokhu abe kucabanga ukuthi uzakwenza e-Ukraine. Ngoba kathesi wayevela ngathi umuntu ozahamba ethatha isigodlo se-Ukraine aqume suka e-East ayefike e-West ayesouth ayefika ngale kodwa akakwenzakalanga konke khona lokho. So ke mbona ngathi usephuzile ukuthi akwenze khonokho. Sizakhangela sibone ngokunye engumeleleyo ukuthi ngubone khonokho ukuthi uPutin uzajijela sibili isikhali se-nuclear khona phana e-Ukraine.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
There is fire on the mountain and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child and everybody's watching. Flow.
be nowhere for us to go, and we will run.
There's fire on the mountain, ingoma ka Asa, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ntambama ngo-half past seven. Abangezwanga ke indaba zethu abafuna ukuzilalela, lingazilalela ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.